kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C. Ngali chona njani olamukela imsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesibili mhla ka 17 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ucwaningo olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lohulumende kaZulu elizweni onanza intando yabantu. EleZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2020 ngenxa yentengo yempahla engalasombululo. Inhlanganiso ezishiyeneyo zincedisa abatsha abaphila legcikwane le-HIV. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ucwaningo olusanda ukwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer ibambisana le-Mass Public Opinion Institute luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini, i-85%, bafuna ukuba lohulumende okhululekileyo. Iningi labo lithi alifuni uhulumende okhokhelwa ngentando kayiphikiswa kumbe ibutho, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uphenyo lolu olwethulwe kwobulawayo yenhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute okwabuzwa abantu abedlula kancane inkulungwane i-1200 lwaqhutshwa ngonhlangula lonyaka. Abaphendula imibuzo ngesikhathi sophenyo lolu bakubeka sobala ukuba kabakuthandi ukubuswa ngamandla, ukuba kube lebandla elilodwa njalo lohulumende okhokhelwa libutho. Abahlala emadolobheni baningi abangafisi ukubuswa nguntando kayiphikiswa ibutho kumbe libandla elilodwa uma kuqathaniswa labasemaphandleni. Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lasithupha ekhulwini, i-56%, bathi akulambuso kaZulu eZimbabwe, kuthi abangamachumi amathathu ekhulwini, i-30%, bathi kulombuso kaZulu kodwa obhekane lemigoqo embalwa. Umqondisi wezocwaningo kunhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute, unkosikazi Simangele Moyo Nyele, uthi abantu abanengi bafisa ukuba kube lohulumende kaZulu eZimbabwe.
Democracy iyo efunwa ngabantu than any other form of government. Lokhu sikubone 85% of ama adult citizens eZimbabwe besithi they prefer i-democracy to any other kind of government. Saphinda sabuza njalo ukuthi yona iZimbabwe ivele iyi-democracy okunganani. Sithola ukuthi ucwayisiso lolu lukhipha ukuthi 23% yabantu bathi iZimbabwe kayiso democracy, kukanti i-33% bathi iyi-democracy with ama major problems.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Themba Chiveya uthi ucwaningo lolu luqakathekile.
Impumela le isitshengise kakhulu ukuthi kulolo daba njengelizwe thina eZimbabwe lapha ungani siyasilela kancane. Akula esengathi idemokrasi ecacayo, idemokrasi esilayo lapha ikhanya ilokunye ukungaqondisisi kuhle.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga okhubazekile uthi impumela yocwaningo lolu ilemfundiso ejulileyo.
So enguthabele kakhulu ukuthi iresearch leyi kukhanyathinta labantu abakhubazekile, but isifiso sami in future yikuthi sibe ne-disability disaggregated research, ngoba thina siface ama-challenges ahlukeneyo ukudlula laba abangakhubazekanga, but siyayibona imizamo eyenziwa yiboy.
umbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eMidland State University unkosikazi Ntombizile Moyonyoni uthi abe Afrobarometer le Mass Public Opinion Institute sekumele baguqule indlela abaphatha ngayo ucwaningo.
However, i-research lay ibisenekeza ekakhulu esingakuthi quantitative research lapho besingathi siya measure sineka nesilinganiso. Kodwa ngilokufisa ukuthi ngabe kuthiwa i-research lay iyedlula ekulinganiseni ifike esigabeni sokukhangela izizathu. Yikuyini okwenza izinto zenzakale ngendlela ezenzakala ngayo or abantu bephendule ukuthi bona babona ngathi yikuyini okuyimbangela yezinto or imbangela yalokho okungamanga kuhle elizweni.
Umnumzana Cloud Puthi oqondisa inhlelo kunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi kubavule amehlo okwethulwe yi-Afrobarometer.
I-research leyo isivula amehlo ukuthi abantu bona bafisa ukuthi ilizwe libuswe kanjani, njalo lisivula amehlo thina njengenhlanganiso ukusitshengisa ukuthi abantu banesifiso sokuthi ilizwe libuswe ngabantu, kodwa njalo iyatsho ukuthi ibutho kumele lingenele lapho selibona ukuthi izinto azihambi kuhle. Khonoko kuphume kwavela kwacaca.
Omela iphelandaba Chabalala edane lephalamende ekubandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulombuso kaZulu eZimbabwe.
That is why
abe Mass Public Opinion Institute abavame ukwenza uphenyo eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi bengathola isikhathi bazaqhuba impumela yokuhambisa ucwaningo emaphandleni. Okwamanje bathi benza lokhu kobulawayo leHarare kuphenyo olusanda kwenziwa eZimbabwe. Abantu abafika amachumi amahlanu ekhulwini bathi abasuthiseke ngendlela umbuso kaZulu aphathwa ngayo eZimbabwe, njalo iningi labantu kabazi lutho ngokuguquka komkhathi kodwa bazi kakhulu ngokuthathwa kwezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi ezibona ngokuqhutshwa komnotho eZimbabwe zithi ilizwe lalahlekelwa imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-US 3 billion kusukela ngomnyaka ka-2020 kuseyafika lo nyaka ngenxa yentengo yempahla engacaciyo kanye lokuntshintsha imali yakwamanye amazwe emgwaqweni. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwethulwe eVictoria Falls izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference ngomnumzana Kurin Pindiriri ofundisa ekolitshini ye-University of Zimbabwe owenza uphenyo labanye bakhe olwaveza ukuba imahla enengi ithengiswa ngentengo etshiyeneyo kugcine kudala ukungathembeki kulabo abathengayo labathengisayo. UPindiriri uthi imali esetshenziswa ukuthenga impahla le kayilamithelo eqondileyo okumele ngene esikhwameni semali yeZimbabwe. Uthi lokhu lokutshintsha imali emigwaqweni kwenza ukuba umnotho weZimbabwe ugugudeke kakhulu.
In total 3.1 billion lost because of the distortions.
Zalahlekelwa imali engange 3.1 billion kumnyaka le emithathu, kodwa leli nani liphansi kokuyikho okwenzakalayo. Okubalulekileyo ukuba senelise ukuthi silungise indaba exchange rate le, ngoba yikho lapho imali esiphelela khona. Sibuye njalo sibe lemithetho eqinileyo ukuba imali zingalahleki imahla yana nje.
Ohlaziya ezomnotho yekuhlanganiso ye Confederations of Zimbabwe Industries umnumzana Jimmy Pios laye uthi kufuze imithetho iqiniswe ukuze imali ingalahleki.
So one of our options is to temporarily hold back on capital expenditure to allow the benefits of stabilization to come.
Okuqala kufuze imali yelizwe isetshenziswe ngendlela ehloniphekayo kasilungiseni indaba zokuntshintshwa kwemali mahlayana. Imali le elahlekileyo ingasakhisa ilizwe elihle kakhulu, ngakho kasihluzeni uqhutshwa kwezemali.
Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association.
Ikakhulu Bulawayo kuthi ama-state barons abathi abantu abathengisele banezithizeni ebesethaya imali kuye ilanga ngalithola ngesen uma efika imali abathi khonaachathela ngo-dollars yabo-$3 ngelanga. So imali eziningi kakhulu abanye bazengalamalayisensi.
Kodwa umnumzana Rejoice Ngwenya wenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uthi imali itshoywa ngabanye, hatshi laba abatshintshayo emigwaqweni.
Umuntu angazazuza imali emsikeni uyahamba ayethenga ko-TM, uyahamba ayethengi ku-TVCZ naya kumba abhadale ahlawule irenti. So awusoqiniso ye kule mali etshontshwayo ephunyiselizweni izigebengu amatsotsi labantu abaziwa nguhulumente.
Evula umhlangano lo izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhale ngokuguquka komkhathi yokudala ukuhlupheka eZimbabwe.
It is discouraging that the impacts of climate change are more pronounced in low carbon emitting countries such as Zimbabwe.
Kuyadanisa ukuba intuthu ze-carbon emissions ziphazamisa amazwe afana lelethu eleZimbabwe. Abantu sebesedubeni ngendaba zomkhathi lo, bona ungayisibo abaluqalayo. Lokhu sekusenza ilizwe lethu lehluleke ukukhula kwezokulima siphazamisekile, kanye nje lenhlala kahle yabantu.
Umnangagwa ukhuthaze abantu abatsha ukuba baphumele nhlelo zokulwisana lokuguquka komkhathi. Umhlangano lo oqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Building Resilience and Driving Economic Transformation Under Climate Change ukhangelelwe ukugqitshwa lamuhla. Ngimele iStudio 7 ngeseVictoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Izakhamizi endaweni ezehlukeneyo zelizwe zithi zizafelwa izifuyo ziphele lonyaka ngoba zenelisi ukuqhubeka zizithengela ukudla. Uhulumende usanda ukwazisa ukuthi phakathi kwenyanga ezine ezedluleyo indlala ibulele inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 eMathabeleland South. Uthi njalo inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million zilakho ukubulawa indlala lonyaka. Kusiya ngendawo, isaka lokudla kwenkomo okugayiweyo libiza imali esuka kumadola emelika alichumi lasitshiyagalombili, i-$18 kusiya phezulu kuthi ngamarand lisukele ku-R350. Sixoxe lomnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni i-Rural Communities Empowerment Trust, oxoxa lontungameli inkomo we-Studio 7.
Izifuyo ngapha ngenhla yemaNdebeleni eMathabeleland North zisesimeni esibucayi kakhulu. Akulamanzi emadamu, akusela manzi, azisela lapho ezinganatha khona. Kungakho ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu, sezicuba ezinengi. Abalimi abanengi sebekhanjelwe izinkomo ezinengi kakhulu, kungakho kuthiya abantu becwile ebunzimeni obukhulu, becwile ebuyangeni obumangalisayo, ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo. Amanzi awasekho endawo eziningi, azila zibholane, akula lapha abanganathisa khona iinkomo zabo. Kungakho ke kulobunzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo. Lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile, kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi, okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi, ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukhona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha. Sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi, kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye esasele. Uyafumana ukuthi intengo yenkomo ikakhulu ukudla kwenkomo ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngemakhaya ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengabo Bulawayo. Ufica ufumana ukuthi koBulawayo isaka le-50 kg lingaba ngamachumi amabili lanhlanu kusiya kumachumi amathathu amadola. Kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi, kubolupane, kubocholotho lakwezinye indawo sebefaka, sebegaqa phezulu le mali zabo zokuthwala. Okugcina selifika sibili kumachumi amathathu kusiya kumachumi amathathu lanhlanu okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Isiyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapha?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala lwabhalwa kumaphephandaba waxoxwa ngalo lwaba yindaba sibile segudwini abantu lwabathabisa kodwa kuyikho ukuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini. Angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela uhulumende ngemali ephansi yona leyo yayithenjisiwe. Awulukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya. Abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo. Akula kuncediswa okuvela kuhulumende. Kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.
Lo ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi zenyakatho emandebeleni ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemali lithi lenelisile ukwehlula amalwecacha azame ukuhluthuna ingxenye yedolobho leBamako namuhla. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba ibutho lakwelemali selibhoda endaweni ezitshiyeneyo okwamanje lisenzela ukuthi kungabi lamalwecacha azasala edolobheni leli. Ele Israel lithi lizaqhelisa impi yalo leHamas okuzagoqela iHezbollah yakwele-Lebanon ngesikhathi lizama ukubisela abantu ababaleka emzini yabo emngceleni lelizwe leli kulandela ukuhlaselwa kwabo iHezbollah. Ele Israel lithi njalo ekubiseleni abantu abaningi emzini yabo kuzabangela ukuba lilwisane ngamandla leHezbollah elobudlelwano leHamas eyabulala abantu bakwele-Israel yathumba labanye ngomfumfu unyaka enye. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lukamongameli weMelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump uzaqhuba umhlangano wokudinga usekelo eFlint esabelweni seMichigan namhlantambama. Abomvikela bathi bangezelele abantu abamvikelayo kulandela ukumiswa kobezama ukumdubula ngesonto. Ozangena kukhetho emele ibandla leDemocratic Party ke likamongameli unkosikazi Kamala Harris yena uzaxoxa labezindaba beNational Association of Black Journalists ePhiladelphia. Kulandela ingxoxo mpikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo, uMnumzana Trump wazise ukuthi kasoze avume ukungena kweyinye njalo ingxoxo mpikiswano kungaqhutshwa ukhetho ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa loMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe.
Ukwala kwedibhethi elandelayo nguTrump kuyinto ekhaliphileyo kucele lakhe ngoba ibivele ingozi singathi i-high risk kuye okundlula okunkosazana uHarris. Ngoba ukhumbule phela ukuthi kuleli lizwe kunabantu abaningi vele esingathi ngesilungu are not engaged kwiindaba ze-politics. Baza kuphela ama-election mayeseseduze njalo bangena nje ngokukhangela ama-debates okunye lokhu vele kabakulandele. into zama-policies nani bayabengazilandeli. So babukela ama-debate kuphela. So i-debate iqakathekile abantu abaningi basebenzisa yona ukugeja lokujaja i-candidate. So ngendlela a-performe ngakhona u-Trump ku-debate ledluleyo, i-debate esithathu kuye ingaba ingozi nxa ephinde wadliwa futhi.
Ngombono wenu kweya kuqala le kwaphambaniseka ngapi?
Ubona kwami abantu ikakhulu ukucele le Republican Party benze iphutha elikhulu kakhulu ngokweyisa kakhulu unkosazana uHarris, bemeyisa betshela abantu ukuthi kakhaliphanga yonke le nto efana naleyo. So ke uthe efika laphana ku-debate ube bevele becabanga ukuthi uzodliwa, uqanda uzodliwa ku-debate ngoba vele bebemkhangelela phansi, bemkhangelela phansi. Okuliphutha elikhulu kakhulu ngoba unkosazana Harris ngumuntu okhaliphileyo impela, njalo ufunde ezikolo eziphezulu, lilawyer, njalo ukuthi afike esigabeni leso akuso sona namhlanje akulula.
Lo mnumzana Washington Jamela isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazwe weMelika ubexoxa lo Thabo Kancube eseChicago khonapha eMelika. Namhlanje kwezabatsha abasakhulayo bathi abaphila legcikwane le-HIV bathi bayathokoza ngoncedo abaluthola kwinhlanganiso ezizimeleyo zincedisana lohulumente. Bathi ziningi inhlupho ababhekane lazo, ikakhulu ukukhathazeka engqondweni ngenxa yokuba legcikwane le-HIV. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
UNontokozo Msimanga oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu odabuka esigabeni se-Inyathi eBubi eMathebeleland North ngomunye wabaphila legcikwane le-HIV njalo onceda abanye abesifazane abasakhulayo abalegcikwane leli.
Ngarealiza ukuthi ngilegcikwane le-HIV ngesikhathi ngisiyabhalisa isisu esibhedlela. Ngahle ngaba le-stress, ngahloba, ngahle ngazibona ukuthi hayi yini ngifile. Bazame ukungikhansela, bangikhansela ukuthi azisikho ukuphela kwempilo, bayenzani benzani. Anzange ngizwisise vele ngasala nilokhu engile mbuzo eminingi sibili. Sengile stress sokuthi umkami zafika ngimtshele ngithini, abangikhaya bona nizafika ngibatshele ngithini, umphakathi wona uzamphatha njengomntwana onjani.
Uthi wathola uncedo kwinhlanganiso yezandiri esebenza labezempilakahle ekuncedeni abatsha abalegcikwane le-HIV phansi kohlelo lwe-Community Adolescent Treatment Supporters lolwe-Young Mental Mothers Program.
Ngokungabontanga nje abaningana la mamakhethi la ama-YMM lawo, kwathi ngenye imini babengxusa ku-support group. Ngahamba lami ngangathembi ukuthi ngizathola abantu lami abaphila legciwane le-HIV khona, loba bona babentshele bathi labo balegciwane le-HIV, but ngangabathembi. Ngangizitshela ukuthi engxenye bazame ukundiduduza nje kuphela. Kuthe ma ngifika ngathola sibili sasibaningi, sendalelile futhi la ma-experiences abanye engangilabo esasilabo khonapho ku-support group. Ngabona ukuthi hayi man, okwami kungcono kakhulu kulalaba. Lami ku-experience I can make it.
Umnumzana Shepherd Munyoro oncedisa abasakhulayo abaphila legcikwane le-HIV ekunhlanganiso eyezandiri uthi ukunika imithi akweneli ekuphathiseni abasakhulayo abaphila le-HIV.
Ukuhlaliseka komntwana engqondweni kubalulekile ukuthi sibone ukuthi umntwana lowo uphila kahle lani legcikwane, njalo uyakwanisa ukuthi anjani anathe kuhle amaphilisi akhe. So njengezandiri yikho esikunye okusekwenzayo.
Uphenyo olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba esebenza labantwana e-UNICEF ngomnyaka ka-2022 lwaveza ukuthi ebantwini abayisigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu ababephila legcikwane le-HIV ngomnyaka lo, abafika isilinganiso esedlula ichumi lanye ekhulwini 11.2% babengabasakhulayo. Okhokhela uhlangothi olubona ngomkhuhlane we-AIDS olwe-National AIDS Council uDokotela Bernard Matsima uthi eleZimbabwe liyathembisa ukuthi lizavimba ngendlela eziphezulu ukumemetheka kwegcikwane le-HIV.
We are assured that we are on course that come 2030
Sikhangelane lenhloso yokuqeda ukumemetheka kwe-HIV ngomnyaka ka-2030 njalo ukuthi bonke abaphila legciwane leli babe bethatha imithi yabo ngemfanelo kanye lokuthi amasotsha emizimba yabo abe emaningi. Ngibona sinqoba khonapho. Ngitsho njalo ngoba sikhuluma nje sesikubanga eledlula isilinganiso esingamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini ukuze siphumelele.
Umqondisi wenhlanganiso esebenza labasakhulayo mayelana lempilakahle yengqondo abangane trust uzibusiso Mnandi uthi kuqakathekile ukuthi labo abasakhulayo abaphila le-HIV abanceda abanye babo bethole usekelo.
Firstly, kudingakala labangane support system, kudingakala i-safe love enkulu, kudingakala a little bit of breaks from society nje, like you just need to take care of yourself a little bit harder.
Loba ulwazi mayelana legcikwane le-HIV solumemethekile okwamagama kulezi insuku, inhlanganiso ezisebenza labasakhulayo zithi uhambo lusasekhona ukuze izigaba zamukele abaphila le-HIV. Inhlanganiso e-United Nations Population Fund ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe azama ukuqeda ukumemetheka kwegcikwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sakuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, yobinyelela linjani lonke. Hayi, isikhalazo yindlala abantu. Siyafa ngendlala abantu ngapha. Enkayi, shuwa, hayi, sizweleni, amanzi, akula manzi. Yadubeka abantu benkosi, cela usizo.
Studio 7, imbengelele Studio 7, ngujekho lapha eMswazi. Hayi, ngithi mina azinankane Joe, ngubani ofuna ukubulala omunye phakathi kwenu? Obvious, umnangagwa ufuna ukubulala zonke, asale nguye yedwa. Chiwenga pasopo lapho, pasopo Chiwenga, kahle bekufunakala wena Chiwenga. Ngiyabonga.
Hey, baba Studio 7, hey, ngabe lishona njani kuzo zokhitha? Afunde phela la wethu ama record sizwe, kanti kwafunda amabili awethu singawaza kanti kwese njani. Lave ndo ngikhala khona ngale ngamanga ngalo mfana umnanga agwala lo. Indiza ziyawa, amapolice akhahlela abantu enkaya le wethu bephu. Kanti bona abathanga bani la mashona ngoba ingoba sindebele nabazaza. Afunde ama voice madoda sizwe silindile la.
Besicela Studio 7 ukuthi sikhuzele ubukeni uqale ngesilungu sakhe singezwakali yelo ukuthi uthini kanti bazathengisa abantu bakithi kuze kube nini ubukeni lochabango cande sikhuzele bona kwela beyekele into abayenza Studio 7 kanti sebe abakhathali yini ngaleyo mali abayitholayo kuzanipf ochabango bacabanga ukuthi bona yiphi iphathi abangayihola yona lophu lobhukeni kahle mayibhekile nto wenza khona uchabango uyalandelwa ngubani into kumele sibuze yona uchabango le ukuthi uyalandelwa ngubani. Besicela ukuthi sikhuzele uchabango kahle kade Studio 7, besihloniphe futhi uchabango lobhukeni.
Labo-ke ngabanye abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho kusithumela eyenu kunombolo ezithi +12024650318. Luyalandela uhlelo Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokufundwa kwelimi lwesintu njalo lokuthi lusetshenziswe ukwenzela ukuthi lungachabalali. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ucwaningo olusanda kuqhutshwa luveza ukuba abantu abaningi bafuna kube lo hulumende onanza ilungelo loluntu. EleZimbabwe lilahlekelwe ngamabhiliyoni amathathu amadola eMelika kusukela ngomnyaka ka-2022 ngenxa yentengo yempahla engacacanga. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zinceda abatsha abaphila legcikwane le-HIV. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.